tisendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 7 kuNcwabakazi 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla
siyanazela ukuthi abantu sibili balokuphuthela nokugula, abantu bazondile intengo yezinto iyakhwela nsuku zonke. Kuluma kandi namhlanje isinikwa sesiku-$8 kwezinye indawo lapho esishiphe khona i-$7. Kuluma kandi intengo yamafutha ikhwelile.
Ibandla le-MDC lithi uZulu kumele aphatheke ngobuningi ekutshengiseleni kwalo esitaladeni ngeviki ezayo phezu kokutshabalala komnotho.
Abantu abalakudla nalo umuntu uhulumende ozama ukuthi khona abanikeze, ngiyabona bayazama ukuthi barotate kumbe bashintshane, kodwa umlutshwana lwalo muntu.
UZulu weMatopo ubhekane lendlala embi njalo uthi usizo lokudla osolucelwe nguhulumende kwamanye amazwe ngabe luyaphuthuma lumfinyelele. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi uZulu weZimbabwe kumele aphatheke ngobuningi kuhlelo lwalo lokutshengisela ngokuthula ezitaladeni zeHarare ngolwesihlanu lweviki ezayo phezu kokutshabalala komnotho. Ibandla leli libikele amapholisa ngenjongo yalo ngomvulo. Amapholisa wona avikwa ephange alivumela ukuthi liqhubeke ngohlelo lwalo. Lanxa abanye besithi bazaphatheka ekutshengiseleni lokhu, abanye bathi kabasoze bazihluphe ngoba kungasoze kubasize ngalutho. Inhlanganiso emela izisebenzi iZCTU yona ithi iphakathi kokuzwa imbono kaZulu ngolwayo uhlelo lokutshengisela phezu kokungakhwezwa kweholo lezisebenzi kanye lokudilika komnotho. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umgcini sihlalo wenhlanganiso le emhlubulweni weWestern Region umnumzana Ambrose Sivindi.
Siyanazela ukuthi abantu sibili balokufuthela nokugula, abantu bazondile intengo yezinto iyakhwela nsuku zonke. Khuluma kandi namhlanje isinikwa sesiku-$8 kwezinye indawo lapho esishiphe khona i-$7. Khuluma kandi intengo yamafutha ikhwelile, almost $10 per litre. Akuna nto ebambekayo, uthukela wonke kukhwelile. Singathi thina khona okwe sikuthembele ukuthi ngama-basic commodities aqansile wonke. So abantu kulokufuthelana abantu bemjova ngapha laba imjova isikhwelile, kuthi labo vele abanikazi bemjova labo bazobuhlungu ngoba petroli ikhwelile and abantu abasagadi. Futhi nabona ababagada amabhasi la e-50 cents, amabhasi akhona abantu bemalayini akhona ayisabeka. So akula mmorayithi abantu bafutheleni. So ke kukhanya kule ngozi yokuthi ngendlela abantu abafuthelane ngayo kungananzela ukuthi abantu bangathengisela lobanini. Siyakwazi ukuthi abayebengayo bethi ngxayi-16 kodwa ngokunxa sinanzela umumo kuzisebenzi lobanini ngenzakala loba kuyini, ngoba abantu bathi bona khathi eseZimbabwe ukuya emsebenzini afuta abancayi. So ke kule ngozi yokuthi kungavuka nje kwelawo phonga ukuthi zi.
Lina njengenhlanganiso yezisebenzi siyakhumbula ukubana lathi lisadinga ukuthi nizisebenzi zithini ukuthi kuyewe phambili. Likuhambisa njani lina ngalesi sikhathi?
Okwenzakala kuliqiniso ukuthi bekukhulunyiswana labantu ngokuthiyana kwezigaba. Imbiko leyo ihamba isiya e-head office okuyiyo i-national office yethu eyiyo ebamba imbiko yonke. Kodwa-ke lapha mina sengizwa abantu bexoxa abantu bafuthe nabantu uzwa besibona la khona ukuthi belithwene isikhonsati elingadlalisa isikhathi sethu seliphuzile. Into le ngaliyenze kudala yiko kusebantwini. So kusitsho ukuthi lanxa ngingathi ukuthi kwezinye indawo kwenzakalani, kodwa-ke njengabantu abahambayo ukuphumuyele uzwa abantu bexoxa uphumuyele ukhale social media sikwamanye ama-groups esixoxa labantu, akula muntu othule abantu bonke baxokozela bathi bona into leyo eyokuthi kutshengiselwe kumbe kuqala leyo msebenzi vele sekuphuzile. So ke abantu vele imbono ngathi khathi sebemele i-date kuphela ngoba kumele abantu abasafuna elini.
Manje wona umumo unjani? Sikhuluma nje abakaqalisi yini amapholisa ukubhodabhoda njalo labantu abesabi na ukuthi bazatshaywa kumbe babulawe?
Wena iqiniso ukuthi umumo amapolisa yebo kambi siyabona ama roadblocks uyathi uvuke ukusenzwe nje ukuba ama roadblocks amapolisa akukhona lapha laphayana kodwa ke okwabantu kwesaba abantu wezabekhoka bethi hayi sina vele ezimbabwe sasafa kudalonga nje kufa ikuphi abantu bathondaza bathi khona kwesifadi kwakho leshupho olukhulu abantu bazangikhomsi omunye umuthi wakhulunywa ngujulia sizemuva le owathi yena amagwala abakaningi bedulala olokufa lingakafihi so ngokunjalo yokukhaya kusengqondweni zabantu uthi kadezi lo uthona sesaba ngumungesabi pho ongahle kufanele kuphi ndalana la amapolisa nalala ukuthi abopha abantu akhathele amapolisa afana naye nabo bafisa ukuthi ngandlela eziyajiya ngoba izitolo ezingena kizo uyamabhesi sakhwelile imithova lesikhuluma ngalo abakhatha khonapho so labo abakhathele outhi yengxele abo enhliziyo zabo ukuthi abantu abawaphuza bo lani lisilungiseleni so ke ngibona ungathi hayi okwesaba kathesi abantu sebefuqe baze bathi ngxa emdilini okuthi angisaboni bethibilika futhi ngoba abasafuqe ukwedlula lapha sebekhona so mbona ngawo esaba hayi singakucabangi kakhulu abantu sebefike lapha bathi hayi ngakuyikufa kube yikufa kodwa thina sokufanele silungise izinto zethu.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumgcini sihlalo weZCTU emhlubulweni weWestern Region ubexoxa lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Uzulu wemaphandleni emaTopo uthi ubhekane lendlala embi kakhulu njalo uthi usizo lokudla osolucelwe ngohulumende emazweni womhlaba ngabe luyaphuthuma lufinyelele. Iningi lithi okwenza umumo lo ube mubi kakhulu ikubhidlika komnotho okuqhubekayo mihla ngemihla. Uhulumende izolo ucele abakwamanye amazwe labenhlanganiso ezizimeleyo ukuthi baphathise izizalwane zeZimbabwe ezedlula izigidi ezinhlanu ngokudla. Elemelika lona lithi selitholele abantu abangu 360,880 ukudla abazakwabelwa kusukela ngenyanga ezayo kusiya kumbimbitho ngomnyaka ozayo. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo ake waba ngumgcini sihlalo weMatopo Rural District Council njalo oseyisiphathamandla sebandla leUnited Movement for Devolution umnumzana Henry Ncube yena othi muvi umumo eMatopo.
Abantu abalakudla nalo umumbu uhulumende ozama ukuthi khona abanikeze ngiyabona bayazama ukuthi barotate kumbe bacintshane kodwa umlutshwana lwana umumbu kudingeka ukuthi kungeze isisindo sokungezelela ukudla okuningi ngoba abantu izulu alinanga totally especially imatoko yonke nje khathesi ngikhuluma nje isikwakwa ngithoshona isifuya sidobhe lutho sidobha amahlamvu.
Kwabiwa njani lokhu kudla emaphandleni ubone ngani bonke abantu bakufinyelela yini kumbe lakho kugcina kusize abalutshwana?
Kuvele kuhlala kulohlupho laba abayebayo lanxa bengabosobhuku lawo mabhalane kwesinye isikhathi bayakhatha uhlangothi oluthile kungakhalekekile kumbe ngezepolitics kumbe asizo zepolitics uyawazi ukuthi kulomunye ozonda omunye okungethanda omunye abanye balenpiza zemdeni and so forth but-ke into enginanzelelayo sebesukile ukuthi banikeze labantu abayibo abafuna ukudla kakhulu abagobhileyo esingathi ngesikhiwa ngama-chronical ills those who are very needy.
EMatsouth abantu abaningi bathembe izifuyo zilamanzi kulokudla bayathola abantu inzuzo ngazo.
Uyakwazi khathesi kunzima amanzi kawekho ngoba izulu kalikho yebo anala uthi umphefumulo kutshengisela ukuthi ukugcina isifuyo sokunjani sokudura ngoba sokudinga ukuthi udinge imithi yokuinkomo kathesi kazi ilantengo esingathi iqondile njengoba uhulumende wasusa imali yakwamanye amazwe wathi kusebenzisa imali ekhaya izinga kumbe ukuqina kwemali ekhaya kuyathandabuzeka ukuthi kathi yona inkomo ivele ingathengiswa ngemalini khona lapho zike zahamba zale elwaconcord eMatopo North bezama ukuyathengisa abadala abasuka bakhuphezalo ezinye bazibuyisele amakhaya bathi kungcono ke ukuthi bazigcine. Inkinga ababhekane layo abadala amadlelo awekho angathi alokudla kuphinde kuthi ukudla lakho kukhona emadorobheni yebo kungaba kukhona kodwa kuyadura njalo amakhampani kafanise ukuthi khona ayenze ukudla okweneleyo ukuthi abalimi bengithenga isita inkomo ya kukhona khona lokho kodwa inzuzo ke ayikho.
Umnumzana Henry Ncube wake waba ngumgcini sihlalo weMatopo Rural District Council. Okwamanje uyisiphathamandla sebandla le-United Movement for Devolution lona elikhokhelwa ngumnumzana Love Momo yo. Ubexoxa lo sithandekile mhlanga weStudio 7 eseMatopo. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulombalisi wePlumtree obhubhele engozini yemota ngesonto duzane leMarula ngemva kokubhewuka kwemota abehamba ngayo. Kulimale abantu abalishumi lambili kulingozi. Iphephandaba leHerald lona lithi uhulumende selobelane isivumelwano sokubhadala isikwelete samagesi kunkampani yakwele South Africa e-Eskom ukuze ivulele njalo eleZimbabwe amagesi. Lithi njalo iZimbabwe izahlawula i-Eskom imali engena ku-$890,000 viki ngeviki. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Basakazi beStudio 7 nakanye labalaleli sithanda ukubonga ithuba leli esilipiwayo ukubana sikhulume okusemoyeni yethu. Nantanda ukukhuluma ngenhliziyo yobuhlungu maqondana le ndaba zemali yeZimbabwe. Kunzima lokhu ukuthi basisebenzisa imali engekhoyo bevalisa imali ezikhona ukuthi bayenze phela imali eZimbabwe la ibe khona kunzima. So ugcina ungasawazakali ukuthi siqonde ngaphi, sibambe ngaphi. Ama-ecocash angikhona aqansiswa imali kutshajwa amanye ama-interest. Basicela uhulumende lapha kangenela silungisele indaba leyo ukuze kuqonde. Ngiyabonga, ngicela ukungaziqambi ngevizo lamhlanje.
Hello, ubalaleli leStudio 7 namu isibanda hey bakithi lapha silo horrible minister we finance angikwazi the worst ever sisese irodiza kwazi wayo sayongena kuZimbabwe. Hayi lo ubaba hayi yazweli kanathando kanani izinto aziyenzayo vele inzima uhlungu ngezokuzwisa ubuhlungu abantu beZimbabwe. Angikwazi ukuthi umuntu lo ugcinelweni umthuli ingcobelo. Yabo.
Salibonani basakazi abahle, siyabonga ukusifonela basakazi weStudio 7. Elami engicela ukulidlulisa, ngithanda ukukhumbuza ikakhulu isizwe sikaMthwakazi sonke endaweni yakithi eZimbabwe. Izinduna, amasobhuku, bonke nje abaphathi bendawo yasemathebeleleni uRemangwe, yonke indawo yasesikhalangeni esendebeleni, ukuthi manje ngendlela engibona ngakhona ngibona ngathi sokusile kakhulu ukuthi sokuyisikhathi sokuthi abantu bazama ukuthi beyecela izulu endaweni ezifana nabonjelele lapho kwakucelwa khona izulu vele kudala. Umsebenzi wezinduna ngibona ngathi zihleli phezu komsebenzi wazo ukuthi zikhumbuze abantu ukuthi ngesikhathi esinje sokumele ukuthi beyecela izulu. Abantu basesindebeleni babhuqwabhuqwa indlala iminyaka yonke ilandelana, kodwa aba-organize ukuthi kuke kwenze usuku lokuthi kumbe abantu bazile oro abantu behambe wonke bethumela abantu babo behambe beyocela izulu njengesintwini sakudala kuyiwe nasegangeni kuyenziwe lokho abathi ulude ngesikhalanga kushiswa amathambo. Abantu beke becela izulu impela linetha. Angazi ukuthi umsebenzi ongaka ma ngabe behleli phezu kwawo bathini, bathi indlala iqhubeke ibhuqabhuqa abantu or abakuboni ukuthi kulesidingo soneso ukuthi besukumele phezulu bakhuthaze abantu ukuthi wonke umuntu kahambe enjelele or bebekusuku olulodwa bahambe konke abantu kwethu kuthethele izulu line kwakugidwa amahosana izulu linetha kathesi sokuthulile uthola izinduna kuhlanganiswa nemali yokuthi abantu beyendlelele namabele kube sokupheka utshwala bezinathele imizini yabo kumbe imizini yabo sobhuku okuyinto engekho right akwenziwa isintu njengesintu isizwe sakithi asibuyele emasikweni akudala buyekele ukulandela izinto zegovernment le engafuniyo ukuthi into zamasiko ziyenziwe.
Zivaka Studio 7 umgwaqo wenkaya madoda isimo sawo sibi lesikhathi sesisele khathesi ukubana siyefika isikhathi sokubana izulu siqalise kube madoda umgwaqo wenkaya lukhalo lwempolompolo lukhalo lwehlabusi ovele ungumbundu wembambayidla nxa uhamba ngemoto encane uyaganxela ibhasi kwezinye indawo sezigijima endleleni yezinqola zithiye okuyithara khonoko kulukhalo lwempolompolo phezulu ake likhumbule madoda ukubana ibhasi seyabe layishe umthwalo phezulu nxa ingasekho phezulu ethareni isigijima eceleni lapho okuhamba khona izinqola kushoiso kusitsho ukuthi izinqola kazibuye phezulu kulolo khalo lwempolompolo amabhasi agijima eceleni lemoto ezincane izimoto ezincane ziyaganxela emgwaqweni wenkaya especially kuyelanga i-straight point yase-cross matapa akuhambeki mbala kunzima madoda angisakhulumi-ke ngokuthi nxa ususiyaba ngakubonkaya kumbe mhlawumbe usudlule enkaya usiya kubobungathetshaneni usiya khonale kubo siyadodoba umgwaqo kawu komadoda ibhasi phezu kwemgwaqo yiwo kwakuthwalwa umgwaqo webhasi kayisekho ibhasi igijima lezikotshikara endleleni izikotshikara kazisakwazi lokuthi zihambele kuliphi icele ngoba amabhasi kawekho phezulu urhulumente omutsha madoda wathe ngena wathi uhlupho lwemathebeleland le-mat north le-mat south lonke uyalwazi baza kuthi baprioritize ukubana babonti baqhuba inhlelo ngokuphuthuma ngoba lezi zigaba zisalele muva kodwa esesikubonayo khaleselulokhe kuyikhonokho komgwaqo wenkaya kasmith madoda ayikudlala ngempilo zabantu uyazi ukuthi sisakhula ukusuka kobulawayo siye enkayi sabout 158 kilometers or so sasihamba u-1 hour 30 minutes kodwa khathesi sicela uhulumente akasibhekele madoda siyakhala ngoba lo muntu okuthiwa umele inkayi ngumama usithembiso odlalele etherefe inyama endlovu akakho la kuground lo mgwaqo wenkaya lanxa bona besiya khona-ke bahamba ngezimoto zabe loko ntofontofo ezigijima phezulu kodwa-ke uzulu udla imbuya ngoluthi impilo yethu isengozini ngu-elfas okamaphikela lalowo ngiyabonga.
Salibonani lonke basakazi be-Studio 7 lonke ngethemba liphilile lonke ngegama lenkosi Jesu Kristu. Okhulumayo nguNomazulu Mpofu ngibuya eCholocho kwaSthepha. Mina into engabe ngithanda ukuyisho esenhliziyweni yami ngoba ngade ukukhulunywa ngokuthi ibandla le-MDC ngathi lizofuna ukungathi liyangena emgwaqweni ngiyafisa ukuthi ngoba bakhontinya beyenzele yonto but sikufike ukuthi ingabafaka engozini ngoba ngapho akuvunyelwe ukuthi uzimele wenze into esenhliziyweni yakho kungenzeka begcine sebeboshiwe but siyathemba ukuthi mhlawumbe umongameli wethu engabona ukuthi abantu bakhathele.
Labo-ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela wakho mbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abameli beMelika labesiTaliban abaphakathi kokukhulumisana kunkulumozo uqeda impi ye-Afghanistan yona esileminyaka leminyaka babikwa sebevumelene entweni eziningi ezilakho ukuqeda lempi. Inhloko kahulumende welePakistan umnumzana Imran Khan uthi uzadinga usizo kunhlanganiso zomhlaba ezigoqela e-United Nations phezu kokungezwani okuphakathi kwelizwe lakhe lele-India amazwe la abanga isigaba se-Kashmir. sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Umlobi weMelika odumileyo unkosikazi Toni Morrison kasekho. UMorrison ubhubhe izolo eseleminyaka yokuzalwa engu-88. Waba ngumlobi onsundu wesifazana wokuqala eMelika ukuthola umvuzo weNobel Prize in Literature. UMorrison wayeloba egxile kakhulu kudaba lokucindezelwa kwabantu abansundu ngabamhlophe eMelika. Ingwalo zakhe zigoqela oluthi Song of Solomon, lona olwathola umvuzo weNational Book Critics Circle Award ngo-1977. Kanye lelithi Beloved, lona elathola isicoco sePulitzer Prize ngo-1988. Wake waba ngumongameli weMelika, uMnumzana Barack Obama ngomunye wabantu abakhalele imuli kankosikazi Morrison. U-Obama uthe ukudlula kwakhe emhlabeni yikulahlekelwa kwelizwe leMelika lomhlaba nje jikelele. Amazwi ka-Obama agcizelelwe ngumlobi weZimbabwe unkosazana Novuyo Rosa Chuma, yena oqhuba izifundo zakhe zaphezulu eze-PhD kwezokuloba e-University of Houston khonapha eMelika.
Silahlekele indlovukazi, but uphumule ugogo u-anti uToni Morrison. Ngaqala ukumbala ngiyi-teenager ngebhuku lakho okuthiwa ngu-Song of Solomon. And yazi into emangazayo ngoToni Morrison ukuthi wayebhala ngabantu abamnyama lapha eMelika ngesikhathi abantu abamnyama ababekhangelelwa phansi khona. And even ingwalo zakhe esaqala ukubhala zazikhangelelwa phansi ngamakhiwa lapha e-America. And wayengumfazi owayeqinile. Ngikhumbuza umuntu owayebe njengokhwilozipheyo, umuntu oziphetheyo, ozaziyo, oyaziyo indlela yakhe nezinto afuna ukuzenza. And azange noma kwakunzima ayekele ukubhala ngabantu abamnyama nokusifaka emhlabeni, putting us on the map. And more important to Morrison, wavula indlela for ama-writers amaningi, including Osoyinka labo Achebe lapha e-America. Wabapublisha kwi-collection yakhe ama-conversations with writers. Umuntu lwana okwanisa ukubringa together ama-different writers from different places. So wayengazibhaleli yena yedwa, wayebhalela thina sonke.
Waba ngomlobi ongumuntu onsundu wakuqala ongumama njalo ukuthola umvuzo weNobel Prize in Literature. Ukhonoko kwaphathisa njani ekuthini abantu abamnyama bazizwe labo beqakathekile ngokubona kwakho?
Ngiyasilandela indima yakho Morrison. By the time wathola iNobel Prize in Literature, it was after isikhathi eside umsebenzi wakhe ulokhe unowa ngabantu lapha e-America. Abalobi abangabantu abansundu lapha e-America yibo ababhala incwadi ibhuku lakho kuthiwa ngu-Beloved lize liphume. Ukuthi sicela-ke phela limrecognize uMorrison. Kade wayelokhe loba limdlula, limeqa. Yikho-ke kulandela incwadi leyo wawina iPulitzer, then wasewina iNobel. And so okungenza ngisithenge uMorrison ukuthi njalo wangumlobi abantu abanye abansundu ababeziqhenya ngayo, ababefuna ukumphakamisa, ababesithi nxa uMorrison ephumelela sizizwe ngani sonke siyaphumelela, siyabonakala ngathi siqakathekile emhlabeni, impilo zethu siqakathekile.
Wena njengomlobi onsundu lawe ongumama, kuyini ongathi ukufundile embalini yakhe?
UMorrison for mina wamfundisa ukuziqhenya njengomuntu wesimame onsundu. Njalo kumele ukuqakathekileyo ukuthi wasifundisa ukuthi kuqakathekile ukuthi nxa sibhala khulumisane. Wayebhala ekhuluma nabantu abamnyama uMorrison, wayengabhaleli abelungu. Into eqakathekileyo ngoba yinto enzima yokwenza, especially even ngathi esemhlabeni, ngoba nxa ubhalela abantu bensundu abelungu abayibaphethe sama institutions labo bengani abakubona. So uMorrison wasinika that imvumo sokuthi siziqhenye ngokuba bensundu ngabantu besimame, sokuthi sizithathele phezulu singazikhangele siphathi. And even though now kulokhu kunzima, sokungcono ngabantu abanjengayo.
Njengoba eselele nje alubana elalele uMorrison, ungamvalelisa ngapha amazwi?
Yo, ngingathi halala. Hayi, siyabonga ndlovukazi enkulu, siyabonga isipho sinike thina emhlabeni ulale ngokuthula nalapho khona siyabonga sithemba abaphansi bakwemukele kuyagidwa kuyathokozwa lathi siyathokoza lapha noma nje sidanile.
Unkosazana Novuyo Rosa Chuma ngumlobi weZimbabwe oqhuba izifundo zakhe zePhD kwezokuloba eUniversity of Houston konapha eMelika. Ingwalo zakhe zigoqela uShadows lo House of Stone. Molweni amavuko zulukandaba mabuyani siyalubonga uxhaso lwenu emsakazweni lababukeleyo ku Facebook. Silabo banike lamhlanje kulo Pamela Gochane Dube othwena sivukile msakazi. Kuzobalo Pamela Khumalo othwena sabona msakazi yebo makhumalo. Noma gugu ntombi ngwenya othwena kunzima shiwa ekhaya. Kuzobalo Brian L Ndlovu othwena livuka njani basakazi abahle hayi sivukile Ndlovu enkulu. Chris Zulu, ala uyabuza ukuthi livuka njani basakazi? Hayi siyavuka Zulu, singabuza wena. Clemence Mzola Dube othwena morning from Zanzi Africa. Kathiwe Ncube othwena amavuko msakazi, hayi sivukile Mancube singabuza wena. Pamela Khumalo uyaphinda lapha na othwena eZimbabwe kunzima. Ukuza lamula ophezulu uNkulunkulu phela. JD Junior Dube umthembo sithembayo uthona livuka njani inkomo emsakazweni ohamba phambili esuthandayo siyavuka umthembo sithembayo siyalibonga uxhaso lwakho Thembani Jiane uthona ayikho into elungiswayo nguhulumende siyakhala akekho oza sizwela bazi icorruption kuphela. Zelinyama esabela ke kamnandi lapho uthi yena vuma usigqibela ke uhlelo lwethu lwekuseni kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla leMDC lithi uZulu kumele aphatheke ngobunengi ekutshengiseleni kwalo ngeviki ezayo phezu kokutshabalala komnotho. Uzulu wematopo obhekane lendlala embi njalo uthi usizo lokudla osolucelwe nguhulumende kwamanye amazwe ngabe luyaphuthuma lumfinyelele. Likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 kanye lakusasa ngesikhathi esifanayo ezekuseni phela ngo-6:30. Asidibane nige kona po olivalelisa yo. Mwentunga milinko mo. Lichone guli.